Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalithona njani izulukandaba mthokazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingalikhona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Zibandlela 2020 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sawuhulumende njengoba esitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala bonke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanda sekwathinta kusafani lanyakeni.
Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kayisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sane labo bakhuluma lathi kahle. Into kade bezifuna basitshelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphila ngaphi. Kodwa khona hayi, ima interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi namhlanje bebese United Bulawayo Hospitals okulabanye abanganelisanga ukufinyelela esigabeni sama-interview ngoba bengelancwadi ezeneleyo. Ibhanga eliphathisa amazwe ezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank EAFDB linikeze eleZimbabwe uncedo lwezigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika i-$10.5 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi izikolo zeprimary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Embikweni owethulwe namhlanje, uhulumende uthe abaphathi bezikolo abazatholakala besephula isinqumo lesi bazajeziswa kabuhlungu. Wengeze wathi izikolo ezizimeleyo ezizatholakala zihlawulisa abafundi imali yakwamanye amazwe zizavalwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi kuhle ukuthi uhulumende avimbe ukukhwezwa kwembadalo yesikolo, kodwa uthi kumele alungisise okunengi okungahambi kahle ezikolo okufana lokwakha izindlu zokufundela kanye lokwengeza iholo lababalisi.
Kuyinto enhle ukuthi i-school fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo, kodwa akasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengoba esitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqanda sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele lezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala olaphana umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo kumele abantwana athenge abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu nalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hhayi nje bengamathishala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende nosebenzela i-private company kwamele babhadale imali ehambisana nendleko zanamhlanje. Yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kube ngendlela efanele. Kakwanelanga ukuthi uthi wena ungakhwela i-school fees, kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikolo ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kuphele i-school fees, wena uyazithenga njengohulumende, ubhadala amatitshala, abantwana babe lokudla ukuthi basuke bendile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela?
Seyaba phezulu ngendlela ethusa okunye okumangalisayo.
Hello, okay. Ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi ye-National Consumer Rights Association, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali umnumzana Prince Khumalo, yena othi ukungakhwezwa kwembadalo yemfundo ayisiso sisombululo esingaxazulula okuhluphayo kwezomfundo.
Anguboni kulinyathelo elihle, ayisosolishini ukuthi izikole zingakhwezwa ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile. I-school fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali eyayibhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa bekubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa izindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kanye nelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi bathi zingakhwezwa. Mina ngalitshela khona lapha eBulawayo lapha izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nga uhulumende olothando lwabantu langabantwana make kuthiwa uyalungisa kube namakilasi mdopsi, kube lamatisha belezindlu zokuhlala, kube lamabhuku. Manje nxa ephoke ukuthi izikolo zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi bayicabanga nisho.
Kodwa bakhona Khumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uzakubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengelamabhuku. So bebezama ukuthi ngayena leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So ngathi okuthiwa zingakhweza kumele batsho phela izikolo zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali sizafaka phela ama-classroom blocks. Thina njengabazali sithi ngathi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngamatitsha aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuzena yiso solution.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo, umzali ohlala koBulawayo, ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abadinga ukufundela ukuba ngabongi bebebuzisiswa kuma-interview ngabogatsha lwezempilakahle esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lamhlanje, kodwa abanye abenelisanga ukufinyelela esigabeni lesi ngoba bebengelancwadi ezeneleyo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphathe kuma-interviews kuviki ephelileyo mhlaka 3 namhla ka 4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews. Sikhulumisane le-Ministry of Health and Child Care, sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babize ama-interviews kusele amahora angamashumi amabili lane. Abantu abaningi abayibonanga imbiko ngumlayezelo ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. ikhoke iministry ize yabona ukuthi iyenze iphutha sithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhla ka 9 namhla ka 10 abanye babehleli bayethela izithupha zabo ngoba bekungafunakala ama-slips lana ezinsek so ngathi badinge imali sawathwela izimali zokuthi bagijime baye esikolo bayethatha izithupha sikhuluma nje abanye abasendleleni bayeza bavela kubobhinga bazabe ama-interviews kusasa abanye bahambe namhla siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli themba bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo sincedisane sifundo ngasibenjani siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma-interviews bekumnandi kakhulu, sane labo bakhuluma lathi kahle, into ekade bezifuna basitshelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphi langaphi, kodwa khona hayi ama-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview, yena i-interview ibi kahle bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than me. Ama-results bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu is an invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengelancwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ama-certificate bengilawo kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensini babekubhalile sibili khona ukuthi no-result slip. Kodwa mina ngihambe ngilethemba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babone ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga eliphathisa amazwe awezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank Group AFDB linikeze eleZimbabwe amadola eMelika ayizigidi ezilithumi lengxenye i-$10.5 million. Limali izancedisa uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze luhlele kakuhle imithelo uqinisa indima okumele idlalwe lidale lephalamende lokuncedisa ihofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali eka-Auditor General. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibhanga le-AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olwezimra ukuze lithenge imitshini yakulezi nsuku e-digitization. Umholi waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project, which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange-$10 million. Loba nje imali le ingekho neni, silethemba ukuba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iphalamende logatsha luka-Auditor General.
Okwamele izinto emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo uNkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu okukollecta umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwezimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithi esikholekthe umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi ama-program wonke awe-government ayenze. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singamelele amanye amazwe lezikwere ukuthi siyenze ama-program e-government.
Obemele nobhala wedayela ephalamende uNkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njenge parliament emalini le sithole imali yi-R2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees. Njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy e-parliament. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo esithi oversight ama-committees. So yikho abazancedisa khona imali le.
Kudingani kuqhubekeke sithi imali abayitholileyo izanceda ukufundisa izisebenzi labameli bephalamende uwenza umsebenzi wabo kabani.
Then phezu kwalokho, njengoba nithezizaba le-training academy esifuna ukuyiqalisa, sifuna ukwenzela ukuthi si-enelise ukufundisa ama-members of parliament, lezi sebenzi ze-parliament, ukuthi zazi umsebenzi wayo we-parliament ukuthi uhamba njani. Le academy sifuna ukuthi nxa isikhula, siyaqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe, le staff, kodwa sisuka lapho siyabe sibona ngani sizakhula, sibe senelise ukufundisa abanye abantu abavela especially ku-SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe e-Africa. Ama committees ancediswayo ikakhulu angu-7, i-committee ye-budget finance and economic development, i-committee ye-public accounts, i-committee ye-mines and mineral development, i-committee ye-women's affairs, gender and small to medium enterprises, i-committee ye-energy and power development, i-committee ye-industry and commerce, le committee ye-lands, agriculture, water, climate and rural resettlement.
Ibhanga le-Africa Development Bank selesikhathi linceda eZimbabwe kuhlangothi ezijiyeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Edale lephalamende kulamakomiti athile azancedakala agoqela ebona ngezemigodi, ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe e-budget, e-public accounts, ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane, eyozokulima, ezamandla kagetsi lamanye. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo live lwe live talk namhlanje uhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama sixoxa nezinqumo zabantu lonyaka namalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 efakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika wethese umsekeli kamongameli wakwele Sudan, weSouth Sudan, uThabang Deng Gai, izijeziso zenotho emethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu kanye lokuphazamisa inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Amalunga edalela ePhalamende kwele Melika agoqela abamabandla womabili ama-Democrats lema-Republicans baphume emhlanganweni oqutshelwe esigodlweni sikamongameli welizwe eseWhite House wokuzama ukuchasisa imbangela yokubulala umkhokheli webutho wakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Amapholisa kwele DRC axwayise izifundi zekolishi ele Kinshasa University ezikade zitshengisela zisola ukukhuphulwa kwembadalo yezifundo ukuthi zisuke ngokuphangisa ngoba nxa zingenzanga njalo zizabotshwa. UZulu uthi ubunzima abhekane labo buya busanda njalo uthi okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwa nguhulumende olunganceda impilo ibe ngcono. Intengo yempahla yezitolo iqhubeka iphezulu kanti njalo ukoma komkhathi lako kwenza indlala ihlasele ngamandla. Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise konke okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Umumo wezomnotho khona elizweni uyadanisa bakithi sibuhlungu. Ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini yikho kuzawesena isituation besizakuthembele kuthini silime mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube nokudla kodwa-ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki lezitolo ama-uniform abantwana kakubambeki lamasizi lawa asekhwelile ngingathi thina hhayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakithi elizweni lethu la
babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla leZanu PF ngakho bathi sokumele liphume embusweni lithiyele abanye uthini ngalokho
okokuthiya yizifiso zabantu ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani ukuthi ukukhokhele ilizwe angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu then sesizokuma for 5 years futhi kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima umongameli lebandla leZanu PF bakubeka kwabasobala ukuthi kuzaba lokunzima yebo ye ngoba ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula ngalezo ndlela ngikhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla leZanu PF esikhandela ukuthi zizaba ngcono zithuthukise impilo yabantu ubunzima bonke abantu abubhekane lakho ambona ukuthi yinto abantu abangathi ibandla leZanu PF alikubona ibandla leZanu PF wonke lokhu liyakwazi ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikuyi-dispensation impilo kade siyiphila izolo ibe ikuhlungu ngezizathu ezithize ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli lobu ukhokhelo sobukhona kukhona ababukulungisileyo okuza kwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula sesimuva ngenye dispensation
nanso baba uNdlovu
ngiyamuzwa uyakhuluma kaNkomo kodwa ngilokudana okukhulu ukuthi kuhambe khonokho ubungcono abantu kuzaba khona kuyabe sokuningi abantu sebafa baphela yini kumbe sokuze babuya ijesu na ngoba nanku-ke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu yeyangena kodwa-ke sibona izinto ziwesena sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulohlupho nxa kubuya umalukazana omutsha sabe sikhalele ukubona iguma selicazimula sikhalele ukubona imiyaba yenkuni kusenziwo ndasenza lokhu kuphekwa izimibocho kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela kusho ukuthi umalukazana lo kamhlanga obuyileyo yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation sesizesisithi thina-ke umgabe lanxa laye wayelochube sehluleka-ke kwakungcono abantu indlala zange balambe njengalokho esibona kusenzakala kaphela khakutshengiseli ukuthi khona kuzaba ngcono ngasikhuluma ngokuthi kubuhlungu kaphesi kodwa kuzaba ngcono kusasa kodwa-ke kutshengise laphela mbijana kulezi nsabanyana ezikhanyayo ukuthi hhayi kuzatshintsha kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu ke yikho kusidanisayo kakhulu ithemba kaselalo laye futhi ngalokho esithi ngumongameli welizwe lanxa ekhulume adresa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba kasinika ithemba ukuthi hhayi izinto zizaba ngcono zizatshintsha nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hhayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho kabasinike idlabuzane lokuthi bazatshintsha yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha kandlela bani ngoba kakukhanye kakucaci abakwenzayo
baba uNkomo uyatsho ubaba uNdlovu uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakho
ikubona kwakhe uNdlovu kodwa iqiniso elikhona uma sinanzelela thina kuyi-dispensation kufike wakhuluma kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business okuyikubana ekade kunobunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana ubaba uIdufu uvumele ukuthi uma kunabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe lenu kungaba kuma-industries kube kuma-mining kube la ku-farming labo bantu they are welcome sibe sesiya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya
uma lifuna ukulungisula ukuthi abantu behlaba umkhosi lalaba nabantu abafuna ukuzoinvesta bagcina besithini yikho lapho esengibuya khona kubaba uNdlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi Ndlovu sibambaneni sithuthukise thina ilizwe lethu sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili kunjenje ubaba uD uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni but ngesikhathi state election vele sihlala sithethisana sisilwa sisethusela labantu bazibaqina sibegumeni laphana akuhlaliseki ngibona ungani abanye bethu umngani wami lapha ubaba uNdlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wake wamela isigaba seInsizwa South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu, bendawonye lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Abalimisi bohlangothi lukahulumende lwezokulima abe-Agricultural Rural Extension Services kumbe Agritech ngamafitshane bakhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezizavuthwa masinya ezinjengenyawuthi lamabele, indumba, ama-sunflower lokunye. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Lo nyaka izulu likhanya lingasoze line ngokweneleyo osekubangele ukuba lezilimo ezazilinywe ngezulu eselinile okwamanje sezichiswe lilanga. Kungakho abalimisi abe-Agritech sebekhuthaza ukulinywa kwamabele amancane avuthwa phakathi kwenyanga ezine. Umqondisi we-Agritech eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, ukhuthaza abalimi ukuba balime i-sunflower lokudla kwenkomo.
Ngayizilithelana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawuthi babuye labondumba omaqutha babuye balime izilimo ezingaba njengabo mbambayila, i-sunflower, ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo, ukuhlanganisa okunje utshani obwe-banana grass, olaplap, ama-legumes, osanhemp. Konke lokhu kungalinywa bedebela nje kuphela bengazange baphendule umhlabathi wonke, badebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalobu tshani obuvele buvame ukumila emafusini ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inkampani zona ezozithengisa inhlanyelo kade sizilayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo njalo le Matop Police Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa okukhangelelwe ukuthi kuncedise isifuyo.
Umlimisi weMathebeleland North, umnumzana Davidson Masendeke, uthi abalimi sebesalelwe isikhathi esincane ukuba balime ngezulu elikhona manje.
Ya, kwakathi sesifile lesikhathi esifitshwane sibile ukuthi ngoba lezulu elingaphathisa izilimo, kodwa-ke sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa ezinjengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu yosiwakhangeleleyo. Amafitshani amabele lenyawuthi emfitshani leyana yikho nezindele ziyana otsholojobhiedede hhatshi asoze zibe nesikhathi sokuvuthwa leziyana. Okunye okungani izilimo ezingani ziyaphangisa zindumba. Indumba zithatha inyanga ezimbili, kusho ukuthi abalimi bangayenza ukuthi bangahlanyela kakhulu indima yendumba le-sugar beans. I-sugar beans inyanga ezintathu pho sevele sesiselele inyanga ezimbili ezintathu. So sikhuthaza abalimi ukuthi khathesi bakhangele izilimo zona lezo eziyaphangisa ukuvuthwa. Ayikhona indumba ezinabayo leziyana but ziqotshamayo oqeda udubo labana. Ya, yizo esizikhangele ukuthi abalimi bangazilima kwakathesi.
Ubekele phambili uMasendeke ekhuthaza abalimi ukuba banakekele amabele abo.
Abalomumbu nxa kuyikuthi ungakafi, nxa izulu lingabuya, kutsho ukuthi sokufanele ukuthi bananzelele ukuthi baya top dresser, bananzelele ukuthi bafake i-fertilizer yaphezulu leyana, bananzelele ukuthi balwa lesihlava lesiyana ukuthiwa i-fall armyworm, lesihlava esisijwayeleyo lesiyana i-stockball. Bona ngani izinto ezingasiza abalimi okwakathesi.
eZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo namanzi.
Siyabonga. Iphetha ke indaba zethu zalamhla, igama nguChris Gande, lilalo.